Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Good Signal 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lamukela ngendaba lenkulu ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 10 Mhlolanja 2021 ngesikhathi sesoronayo. Endabeni zethu lamhlanje,
even ama-vaccines nalawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama-vaccines nalawa abantu makhaza kini. So nangibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ikuthi akhangele umuntu wonke oyiZimbabwe.
LeZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines wohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhlaka-15 lenyanga kaNhlolanja.
Besaba ukubana ngokhetho oluzayo bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bamsikithise bempanise udaba lolu kaJournalistic uzothumela abalandeli bakhe njalo.
Ngiqhubekela phambili kuthoniswa udaba lo engumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edale leSenate phansi kohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziza kulumsakazo. Solidlalela phansi kwabangamashumi amabili ababulawa yi-COVID-19 eZimbabwe kumaviki amabili edluleyo. Izolo kubhubhe abalishumi lane bebulawa yileli gciwane. Ngokuhlo kwakhweza inani lasebebuliwe lilolu bhubhane elizweni kwaba yiphezu kwenkulungwane iyodwa 1353. Kunje sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 34,781 asebetholakale bele gciwane leli elizweni. Asebeke balaliswa yilo mkhuhlane kodwa basila. Sebezinkulungwane eziphose zifike amashumi amathathu 29,289 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilikhulu 107.1 million ababanjwe beli gciwane leli labulala abedlula izigidi ezimbili 2.3 million. LeZimbabwe lithi eleChina selithembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines yohlobo lwe-Sinopharm njalo akhangelelwe ukufika elizweni kungakedluli umhlaka-15 linyanga kaNhlolanja. Umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa utsho lokhu ekhuluma lentethelezindaba ngokuphume kudale likahulumende elekhabhinethi izolo. UNkosikazi Mchangwa uthe inhlanganiso menyana wamazwe omhlaba i-World Health Organization ibavumele ukuthi ijekiseni le-Sinopharm lingasebenza ngokusemthethweni njalo ilokuphumelela okungedluli isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa kusiya kwayisiyagalombili ekhulwini 76-86%. Wengezethu uhulumende uzaqhubeka ngemizamo yokuthola amanye ama-vaccines emazweni agoqela ele-Russia, India namanye. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxa loNkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle njalo emela ubulawayo kuleli dale.
Kuyo emsimini singakhangela ukuthi isiyafekthe kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ingani uhulumende ngathi akuzange kube lama-lessons learned from the first i-COVID yakuqala. So uhulumende kade kumele ekhangele ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So gathesi ungawukhangela ukuthi abantu makhaza ordinary people abakuma-communities ungakhangela ukuthi i-report ekade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongros, kobulawayo bekhulumela ukuthi eSongros hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi badlula abantu abalutshwane. Kimi kutho ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisi ukufika esibhedlela because siyabe ngala mali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama-lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama-vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama-vaccines ona lawo abantu makhaza-ke.
Inkosikazi Jasmine Tofa okukomiti yedale lephalamende ibona ngezempilakahle njalo emela ubulawayo kuleli dale. Luqhubekela phambili luthonisiswa udaba lowayengumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump edale leSenate phansi kohlelo lwe-impeachment olusungulwe izolo. UTrump wethesa amacala ambalwa agoqela ukushushuzela udlakela lokuzama ukuhluthuna amavoti kukhetho lwanyakenye laloba sewaphuma esikhundleni. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Abakhokhela ngokuthoniswa kukaTrump ababizwa ngokuthi ngama-impeachment managers abakhokhela uSenator Jenny Raskin baphenye bejaye kwazwela izolo lapho abachaye kwabonakala ukuba kumele kuqhubekele phambili ukuthoniswa kwamacala etheswa uTrump. Kodwa-ke uMnumzana Bruce Caster Jr. omunye wamagqwetha kaTrump uchophoze kakhulu ngamalunga ebandla lama-Republicans kanye loTrump abathi kade engalungiselelanga ngemfanelo ukuhlaziya ukuba uTrump engethiswa amacala lidale leli engasekho esikhundleni sikamongameli. Lokhu kwenze ukuba elinye ilunga leSenate elimele ibandla lama-Republicans likhuqule imicabango yalo livote labanye abakubandla leli abane uba uTrump athoniswe loba sewaphuma esikhundleni sikamongameli. Amalunga edale leSenate angama-56 bavotele ukuba uTrump athoniswe amacala abhekane lawo. Odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uMnumzana Washington Jamela uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga edale leSenate.
I-impeachment le kufanele iqhubekele phambili ngoba yena esezongumongameli uwonile kakhulu njalo njengoba sizazi ukuthi kwele Melika isigwebo so sikamongameli mayephule umthetho yiyo yona i-impeachment leyo ukuthi akhutshwe esihlalweni maye sesesihlalweni. Kodwa-ke laba abemthetho ama-lawyers bathi maye kuwukuthi sephumile esihlalweni isigwebo kungaba yukuthi abenzelwe ukubana aphinde azame ukuthola isikhundla sobukhokheli elizweni. So ngokubona kwami ngibona ikuyimfanelo enhle leyo ukuthi namanye amazwe afana la akithi khona lapho esivela khona kufanele bakubone lokho ukuthi uba ngumongameli akutho ukuthi uzungaphezu komthetho.
UJamela uthi akumangalisi okwenziwa ngabalandeli bebandla lama-Republicans
besaba ukubana ngokhetho oluzayo isibe bevotele i-impeachment ukuthi uTrump bam-impeache bampanishe bempanishele udaba lolu lukaJanuwari 6 uzothumela abalandeli bakhe njalo ukuthi balwisane nabo laba abazabe bevotele ukuthi ayimpeachwe. So yikho abakwesabayo khona lokho. Kodwa iqiniso bayalazi ukuthi uTrump wephula umthetho ngoba okwenzakala ngoJanuwari 6 kwakuyingozi enkulu kakhulu ezinakubo.
Lokhu kusekelwa uMnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas kule Melika.
Okukhona lapha yikuthi kube yi-statement sokuthi khona upresident omunye ozangena eminye iminyaka ezayo baza-refer khonapha kukho khona lokhu. Mina ngangila ndaba lawo la ama-Republicans angathi adonsa inyawo kumbe azavota against. Kodwa-ke nxa besenza njalo kubabeka egcekeni lokhu esithi thina kuba exposer ukuthi khona kuyababeka egcekeni ukuthi akulanto abalayo lapha ngombuso lo ibandla labo liphongukulandela kuphela uTrump ligcinezile.
Ukuthoniswa kwamacala ethiswa uTrump kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili namhla abaphethe udaba lolu besethula ubufakazi bokuthi uTrump wathuthuzela abalandeli bakhe mhlaka 6 zibandlela lonyaka ukuba bangene ngenkani eCongress bevimbe ukubalwa kwama-electoral votes. UMnumzana Joseph Biden webandla lamaDemocrats wanqoba uTrump okukhetho olwenziwa ngolwezi nyaka enye, kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebuywa nguBiden labanye bakhe. Akula bufakazi oveza lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nguKeith Stube.
Ulayitho namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okubhekane nabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Iziphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu amathathu ezihlala kwele Botswana sezibhekane lodubo lokuphindiselwa ekhaya ngaphandle kokuthanda kwazo ngemva kokuba zilahlekelwe yisicelo sokuthi zingabanjwa ngamandla ukuthi ziphindele ekhaya. Ngintethe lezindaba yeStudio 7 umqhubisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaberoni kwele Botswana.
Iziphepheli lezi ziyala ukuphindela ekhaya ngesikhathi abanye babo babuyela ngakenye. IBotswana yaphindisela emuva amakhulu amane esiphepheli zeZimbabwe ekuqaleni ngomnyaka ka-2020. Abanye abafana lomnzana wasuchibi basala ngemuva belisana lokuthi bengabuyiselwa ekhaya, kodwa sokumgceke ukuthi indlela ekhaya isivuthiwe ngemva kokuba inhlanganiso ibona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-United Nations High Commission on Refugees iyale isicelo sesiphepheli ukuthi siqhubeke zihlala kule Botswana. Uchibi uthi sebejelwe ukuthi akula yini indlela, kodwa belobe izingwalo ezingisa ukuthi balesifiso sokuphindela ekhaya.
AmaZimbabweans sonke bathi sonke akula muntu oyi-1 ongamita onganikwa international protection. Ngani ngoba iZimbabwe isiraiti basho njalo abe United Nations bathi khona asikwanisanga sonke sesiqalisa ukubhala ama voluntary repatriation forms.
Uqhubeke esithi konke lokhu kwenzakala noma nje bebhalele i-UNHCR ukuthi bona kabafuna ukuphindela eZimbabwe ngaphansi komumo okhona.
Thina abanye asilani lani ekhaya. IZimbabwe ezosiyela ukuthi no, sizalinika imali, sizolinumisela izindlu, but ibengala imali kathesi kule COVID. Abantu bayafa ezibhedlela.
Iningi yeziphepheli enkambeni yeDukwi engaphandle kwedolobho le-Francistown ngabasekeli bebandla le-MDC ababalekela udlakelo lwaqhamuka ngokhetho lokudinga umongameli eZimbabwe ngomnyaka ka-2008. UMnumzana Chibi uthi bazimiselele ukuphanyeka udaba lwabo emthethwandaba umzamo wokugcina ukuthi bangabuyiselwa eZimbabwe.
Sonke lapha vele makuyikuthi vele singazuza iloya singaye emthethwandabeni siyokuza ukuthi ma kuthiwa voluntary kuthiwa voluntary yinto enjani, because thina ngolwazi lwethu voluntary yikuthi umuntu uyazinikela yena ukuthi ayi madoda ngiyacela ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyokwakha umuzi wami lapho engangathi khona, because izilwane zonke aziseko sezaphela sibe sesibuyele ekhaya, yiyo kuthiwa yi-voluntary.
I-ofisi yomeli weZimbabwe leBotswana yona ithi ikhangelele ukuthi iziphepheli ziphindele ekhaya ngoba isimo sesiguqukile. Lokhu umbono kahulumende weBotswana kanye lenhlanganiso ye-United Nations High Commission on Refugees. Ngumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe usisebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-inthanethi livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela ephakeme.
Ubona nje wethi sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Ilizwe leMelika lithi likhathazekile ngokuthi ibutho leBenes lishuthune umbuso kulelo lizwe. Ibutho leli selibophe inkokheli yebandla elibusayo eleNational League for Democracy kanye le-Abantu Makhaza. Inkokheli le igoqela u-Aung San Suu Kyi, nomongameli UN Mint, abaphathi ntambo bakahulumende, osibalukhulu, abamabandla aphikisayo, abalobi labalwela ilungelo loluntu. Iphalamende yeBurmese ibikhangelelwe ukuqhuba umhlangano wayo wakuqala selokhu ilizwe layo kukhetho lapho ibandla leNational League for Democracy, iNLD, elanqoba ngokwedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulwini, i-83% kuleli dale. U-Aung San Suu Kyi, okhokhela i-NDL, uphethe leso isikhundla kusukela ngomnyaka ka-2015. Inkokheli yebutho leBurmese inqabile ukwemukela impumelelo yokhetho, isithi kwakulokuqelibezela njalo igombolozele iphalamende yahluthuna umbuso, isibona ukuthi umbono lo awusekelwa ngabaningi. Ibutho leli lazise kumabonakude ukuthi yilo elikhokhelayo ngaphansi kwesimo esiphuthumayo, i-state of emergency, njalo lithi isisekelo somnyaka ka-2008 siyabapha imvumo yokwenza lokho. Selihluthune ingatsha eziningi zikahulumende, lamisa inhlelo zabomabonakude, njalo selikhahlamisa inhlanganiso ezimela abantu. Ibutho leBurmese seliphe umbuso kumkhokheli walo u-Senior General Min Aung Hlaing ngesikhathi lisabambisane umbuso lezisebenzi zikahulumende. Ibutho leli belikhonya kwezombusazwe. Isisekelo sombuso selizwe leBurmese siyavumela ibutho ukuthi likhonye kwezomvikela lokwenzakala elizweni, njalo amasosha aphiwa ezinye izihlalo ePhalamende. Umongameli Joe Biden usekhuthaze amazwe omhlaba ukuthi amanyane ekukhuthazeni ibutho ukuthi lekele elikwenzayo, likhulule labo ababuthiweyo, livule indlela zokukhulumisana, njalo lingasebenzisi udlakela ebantwini. Umabhalane kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthe kufanele inkokheli yebutho leBurmese ihloniphe intando yabantu belizwe lelo, yona eyacaca ngokhetho lukaNovemba 8. Wengeze wathi eleMelika, limi labantu beBurma bona abafuna inkululeko, umbuso okhululekileyo lengqubekela phambili. Ugqibe amazwi akhe ngokuthi ibutho kufanele libuyisele emuva lokho eselikwenzile. Lapho ke belilalele udaba oluvisa imibono kahulumende weleMelika.
Ingcwethi kwezomnotho zithi ukuvalwa kwelizwe phansi kwemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus kungaba kungesinye sezizathu ezibangela ukungawi kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa ledola leMelika. Abaphatheke kumsebenzi wokuthengisa lokuthenga idola leMelika emgwaqweni bathi kule mpawu ezikhomba ukuba ngabe ilizwe lingavalwanga, ngabe isisindo semali yelizwe sesehle kakhulu kule ngcosana eyenzakale kumalanga amalutshwana asanda kwedlula. Eke sizwe imbono kaMnumzana Michael Mdladlandiweni, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo, Vendors and Traders Association.
Ya, isisindo semali yeZimbabwe siyehlile kancane nxa siqathanisa ledola leMelika kuvike ephelileyo. Nxa ngibale kahle siyehle nge 0.something% ekhulwini, kutshengisa ukuthi kungani kulokunyinyela komnotho kancane. Nxa sikhangele ku-black market, umkambo abantu abamnyama laba abathengisa ezidaladeni imali, namhlanje bebesibe bebala abo-108 nxa uyenza lokho bathi iziphithi. Laba abatshintsha nge-ipokeshi bebesithi 100 RTCF. So ngathi ku-black market akutshintshanga kangako, but official ye-RBZ rating ibonile ibe i-city 81.79, so iyehle kancane mpijana kwenzakele khona lokho.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukuvalwa kwelizwe yikho okubangela ukuthi imali yakwamanye amazwe ingadingakali kangako, bese kubangela ukuthi isisindo sayo singehli.
iqiniso yikuthi kusukela kwagwetshwa i-lockdown amasektholi amaningi avaliwe ye kulamavinkili kumbe izitolo ezithize ezivulwayo kodwa phela abathengayo ama-customer bebalitshwana imali ikhona engaphandle njengesihlukwane kodwa ichiphile ngoba abayidingayo singathi khona ngesikhiwa i-demand yakhona abayidinga balitshwana kakhulu
Undiweni uthi ezitolo lapha imali esetshenziswayo yehlukene kakhulu ngoba imali yohlobo lwebond ayitholakali lula njalo intengo iba nganeno nxa umuntu esebenzisa imali yemzini
Engikunanzelayo ukuthi abantu bayahlanganisa nje kule ngathi i-multi-currency naleyi but kukhanya ngathi kakhulu sokukwanda ebantwini sokuyidola basemelika elikhanya livamile nxa ungena ezitolo okunye futhi kuyikuthi i-bond liyahlupha kakhulu ukutholakala i-cash naleya kule liyahlupha kakhulu yikho-ke thola ukuthi abantu abaningi sebesebenzisa idola lasemelika bakhona njalo abasebenzisa irand kwezinye indawo kodwa kukhanya sokuvame kakhulu idola lemelika but ngokunjalo kodwa-ke siyazi ukuthi abantu abaningi imali vele kabalayo so laba abalayo babatholakala bethenga ngedola lemelika kodwa-ke imali yona vele nje elizweni iyakhathaza kakhulu ebantwini
lokhu kugcizelelwe ngungwenya othi impela intengo inganeno nxa umuntu esebenzisa imali yakwamanye amazwe
abacubungula ngezomnotho labasebenzayo ebhenki enkulu i-reserve bank omnumzana u-Eddie Cross sizwabethi bona umkambo wemali yangaphandle emabhenki usebenza kuhle kukhanya imali yakhona nxa usukhangele emaphepheni amaphephandaba ikhanya ichipa ngoba ungaze uye ezitolo intengo nemali yangaphetsheya ama-prices akhona angathi aphansi angathi athobekile ukwedlula imali intengo esetshenziswa ngemali eyezimbabwe
umphathintambo wezemali umnumzana mthuli ncube wasungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe nyakenye okwabangela ukuthi isisindo sedola lezimbabwe esasisehla ngesiqubu sibe nganeno kunye le ntengo ezitolo
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. I'm gonna go get some more.
Singekeke kanye sihlobo wethu sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe lithiwe leChina sebethembise ukuletha amajekiseni emithi yokunqabela ukuthola i-coronavirus eyama-vaccines njalo akhangelele ukufika elizweni kungekedluli umhlaka-15 linyanga. Inkampani kahulumende weSouth Africa ibona ngokulawulwa kwemingcwele i-Border Management Agency ithi amalungiselelo okuvulwa njalo kwemingcwele le ngezikezayo asekusibanga esiphezulu. Luqhubekela phambili luthoniswa udaba lowayengumengameli weMelika uMnumzana Donald Trump edale lwe-Senate phansi kohlelo lwe-impeachment. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo umphakathi uSeremaya. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.